siphendule sibale siye ngapi njengoba nje ukuthi izimoto sezivalile ngemvala sikhabe sithe sakhulumisana kanjalo abazange bathathe mango bahle bavula ama-takers basikhela ngama-takers wonke umuntu waphaphatheka wali thina mina ngomunye wakade behlezi phansi behlezi phansi besathi ngu-6 then bathe beqedele bona sesiphande into ukuthi ama-takers basishaya mina abangishaya ekhanda abanye bachaye engalweni abanye ngathi ngavala imali kanzima sese besitshayele kanjalo sena sesisala ngathona sithi sihambane nsumali hambe kathi hayi angilisitshayele liphinde lisithi umali hambe so kanti lisithi litshayeleni yikho kubizwa ngaba imoto yamapholisa beriinforce ama-i-riot yabuya yabathatha basihambisa i-central sesifike e-centralini amapholisa e-law and order le-peace bayala bathi hayi njengeoza vela sibafuni lalibaletheleni ibabophe hambani labo sahanjiswa phandle kade kunetha kwi-izweli sine bathi selisinethisa ngezulu lifuna sihlale phandle sinetha lezulu lisitele lithi bophele khona kakhanya kusehlula kodwa wakucina bethi ancenge ngomuntu elowini ode obuya wathatha wathi wasiqhuba nasicwangcise e-ofini yakhe wathi sifika wabethi mani nihambe hambane ngekhasi wasala silungisile okunye okonakeleyo sakhe sabona thina nje sitshayiwe sephulule amalungelo thingenzanga lutho olubi so zasesereporta ngikhuluma nje kathe siqede siyenze i-police complaint ukuthi sitshayiwe sakuphelwa ngama-takers singakwazi sisitshayelweni njalo kulo munye ongubaba naye opho ngathi owade ikhosifaya bamthayele bamthathela i-cellphone yakhe baphinde bamphosa phandle wemoto imoto ihambe zisi-central ulimele kakhulukazi lowo baba
abalimeleyo bangaki njalo bangaphi okwakathesa
abalimeleyo esilabo abaningi ngathi over 30 bayelathiwe lapho sidala ukuthola khona uncedo thina kathesa abangu-9 sesizamukuyawelatshwa kodwa abanye abaningi bahambile ezindlini omunye ngisikhuluma uyethungwa kathesa e-avenues
bebebaningi abantu yini
ya abantu bebaningi ngoba abantu abaningi kade bekhona kwabalanxa abangasomalunge ewoza bathawe i-tiergas baphaphatheka abanye bafeyinte so kulimali abantu abaningi kakhulukazi abade bezihambela labakade bengawoza labanye nje abade abathakazele imiqimbiqimbi abade bathi nxa besibona bame babukele bathathe ama-flyers.